kuqeqetsha umdlalo wokugijima uThemba Mhlophe uthi umdlalo wokugijima usezathuthuka kakhulu edolobheni lakoBulawayo ngemva kokuthola usekelo oluvela kwabe-Bakers Inn. Abe-Bakers Inn bathi bazancedisa abadlali ngokubagadisa besiya emidlalweni, babaphe isinkwa kanye lamanamunede, babaphe imvunulo abayigqoka nxa begijima, bababhatalele lapho abazabe behlala khona. Bathi njalo bazapha imvuzo yemali kanye lesinkwa kulabo abazathola imendulo kumncintiswano abaye bephatheke kuyo. Obemele abadlali emkhosini wokuthakazelela lesivumelwano esinathi Ndlovu uveze ukuthaba okukhulu ngosekelo lolu. Lo nyaka umncintiswano we-National Association of Secondary School Heads Athletics National Championships uzaqhutshelwa edolobheni le-Victoria Falls, njalo yikho lapho kuzahle kuqale khona uxhaso lwabe-Bakers Inn kuqembu elimele idolobho lakoBulawayo. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-NASH edolobheni lakoBulawayo obheke uKuhle Dube ubonge kakhulu usekelo lolu, njalo uthi isifiso sakhe ngesokuba baluthola lapho sekudlalwa eminye imidlalo engayisiyo yokugijima. Kusenjalo ilizwe leZimbabwe lizathumela abadlali abangamashumi ayithoba mnambili lantathu 83 kwimidlalo ye-African Games ezaqhutshelwa elizweni laseGhana kusukela mhla ziyithoba mnambili kusiya mhla zingamashumi amabili lantathu kuyona le inyanga kaMabasa. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe lizancintisa kumdlalo ebalisayo we-athletics, i-cricket, i-cycling, i-triathlon, i-judo, i-rugby, i-karate kanye le-chess. Ngimele isitudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanjini.